Nganyahuye wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris Lomavela se lechona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 17 ngoNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emweni ngenjabulo nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ngibona hani mina abantu laba sebecabanga ukuthi sebefike esibangeni sokuthi sebengaphumela egcekeni ukuthi bona bathelandaba sebengalisana laye uPresident Mugabe ngokwakhe.
Abasakhulayo bezanu PF abasekela icele laleli bandla elaziwa ngokuthi Team Lacoste batshengisele eHarare namhlabe sithi uMgabe kumele akhuze umkakhe.
Kodwa babelokhu bekufaka amasandleni. Amasandleni angasebenzi kuye, asebenza kithi thina uZulu ophansi lapha. Yinto esukuzayo ukuthi ungangona lokho. UPresident abuza yena. Ngoba nxena ungathi kulomhlangano eBrussels uyahamba. Ungathi kulomhlangano ngapi uyahamba.
Umanyano we-European Union uthi izijeziso owazethesa uMongameli Mugabe lomkakhe zizaqhubeka okomunye umnyaka ngoba amalungelo oluntu elokhu engahlonitshwa eZimbabwe. Ibandla le-People's Democratic Party lithi unobhala walo obona ngezomvikela emathebeleland South umnumzana Elliot Shelton uthunjiwe lamhla eGwanda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla leZANU PF abasekela icele laleli bandla elaziwa ngokuthi Team Lacoste batshengisele eHarare namuhla besithi uMongameli Mugabe kumele akhuze umkakhe uGrace achiyane lokuthethisa umnumzana Emerson Mnangagwa. I-Team Lacoste licele leZANU PF elilwisana lelinye elizibiza ngokuthi yi-G40 kumbango wesikhundla sikaMgabe. Abasakhulayo laba bebekhokhelwa ngomsekeli kamabhalane wogatsha lwabatsha kuZANU PF uKuzai Chipanga njalo batshengisele ehofisini yesigaba seHarare i-Provincial Office. Kunsukwana ezedluleyo kulaba sakhulayo bakamnangakwa njalo abenze umhlangano lentatheli zindaba bacela uMgabe ukuthi akhuze umkakhe ekele ukuthuka uMnangakwa. Kusasa khona icele le-G40 elisekela unkosikazi Mugabe lizatshengisela e-headquarters yeZANU PF eHarare lisola uMnangakwa labanye bakhe. Ngokwakuqala kumbali yeZANU PF ukuthi bandla leli litshengise ukudabuka phakathi ngalindlela njalo lamalunga alo engasamisabi uMgabe lomkakhe. Okuhlaziya lolu daba sigxume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda.
Ngibona hani mina abantu laba sebecabanga ukuthi sebefike esibangeni sokuthi sebengaphumela egcekeni ukuthi bona bathelandaba sebengalisana laye uPresident Mugabe ngokwakhe. Ngibona zimbili impumela ezingaba khona lapho ukuthi mhlawumbe uPresident Mugabe angabe esiswele abantu kangako abangema ngemva kwakhe ngoba uPresident Mugabe sekufanele laye aphumele egcekeni abakhuze kumbe athi ukuthi yena obefisa ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngubani ukwenzela ukuthi kungabe nokulwisana okuwalayo lokho kusiya phambili. Ngaphandle kwalokho ngibone ngani mina amandla kaPresident Mugabe kuZANU PF laselizweni aya encibilika nxa angeke labantu sebeqala nje ukuthi bamisane laye manqe manqe bemtshela ukuthi kufanele enzeni.
Umgabe ubekhangelwa njalo ehlonitshwa njengedlozi ngabantu beZANU PF kodwa lamhlanje bamelana laye bathi khuza umkakho engaboqhubeka esithethisa lapha ebangela ukungezwani kubandla. Ayisikho kululazeka kwakhe yini umgabe esikubonayo lapha?
Kuhlelo ulazeke kakhulu uPresident Mugabe ngendlela yokuthi umbuso wakhe usazakala ngokuthi hayi yena uPresident ngingichilo ngichilo njalo lovani lovani kuzanu ubesazama ukuthi nxa efuna ukukhuluma ukukhulumileyo qala athi hayi Mr. President kangili lawe khonoku ukuthi sokukhona abatholakalayo abakwazi ukuthi isibathi hayi yenza ukuthi nxa ungasenzanga khonokho izinto lawa suze zikumele kahle. Mbone ngani mina khonokho kutshengisa ukuthi naye sekufanele ukuthi abophezome aqinise sibili ekubatshengiseni ukuthi hayi loba kuyikuthi bebengathethisi umkakhe abatshengisa ukuthi hayi mina ngimupresident kangenziwa njalo kangitshelwa okokwenza. Khonokho kuqakatheke kakhulu angehle kwenza njalo uPresident Mugabe kuzabe sekuyikuphela kwakhe. Ngibone ngani mina sesifika esibangeni sokuthi sebemnike umhloliso omkhulu kakhulu embusweni wakhe wonke angehluleka ukuphumelela lapha kasasoza aphinde aphumelele njalo lo mbuso wakhe uzathathwa ngabantu abamzondayo benza ukuthi lekuzabhalwa emabhukwini ngaye uPresident Mugabe kuzakuba kubi kakhulu nxa angehluleka ukuphendula laba bantu ngendlela eqinileyo.
Umnumzana Nkululeko Sibanda yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ye eseBhilithani. Umanyano we-European Union uthi izijeziso owazethesa umongameli Robert Mugabe lonkosikazi wakhe uGrace zizaqhubeka okomunye njalo umnyaka ngoba amalungelo oluntu elokhu engahlonitshwa eZimbabwe. Embikweni wethule namhla, i-EU ithe njalo inkampani elungisa izikhali lezigqoko zamabutho iZimbabwe Defence Industries layo izaqhubeka ijezisiwe. IZimbabwe ingavunyelwa ukuthenga izikhali emazweni ase-Europe. Eminyakeni esanda kwedlula, i-European Union yesule amabizo eziphathamandla ze-ZANU-PF kuluhlu lwayo lwezijeziso njalo sokusele uMugabe lomkakhe kuphela. Sixhume ilunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma yena osole kakhulu inyathelo le-EU leli.
Ibubhanxa obuphindiweyo lobo ngoba kusukela kudala siloku sikhuluma bana ukuthi bana ufakele umongameli wethu ama-sanctions akusizi lutho akuncedi lutho ngoba siyambona kaningi xa kule mhlangano uyahamba khona ngale afika ade nemhlangano yankona pho-ke balokhu befakelani ama-sanctions lawo phezu wakhe okutshengisela ukuthi abantu laba vele bona kabafuni ukuthi bona into leyi iqondiswe sokusegcekeni-ke manje kathesi into ehlala ikhulunywa ukuthi no abantu laba vele bona injongela yabo ikuthi benze lokana ukuthi angesilungu i-regime change. Into abangayifuniyo ngoba umuntu angafuniyo kuphela lapha ngumongameli wethu ngoba sibili sibili nxa siwukhangele ngeqiniso into leyo kumele ngabe siphele nxa bengabantu abafuna ukulungisa ngabe sebekhangele ukuthi bona silungise njani siphile njani le Zimbabwe kodwa babe beloku bekufaka ama-sanctions. Ama-sanctions angasebenzi kuye, asebenza kithi thina uZulu ophansi lapha yito esukuzwayo ukuhluma kona lokho upresident ngabuzwa yena ngoba nxa yena kungathi kulomhlangano eBrussels uyahamba kungathi kulomhlangano ngaphi uyahamba so pho bakufakelani khona kwezinto kabo lokho kusokutshengisa-ke ngathesi ubona hhayi abanaba vele bona bale njongo yabo baya balokulo kwabo abalakho okungelani lo Zulu owalapha kwelakithi leZimbabwe kodwa-ke okuzonda nje kuphela umongameli wethu.
Kodwa bakhala ngokuthi indaba zamalungelo oluntu lokhu zingalondolozwa njalo zingahlonitshwa kakuhle eZimbabwe yikho nje izijeziso lezi ziqhubeka kuMugabe lo nkosikazi wakhe.
Uyabona ukuthi mfowethu asikhulumeni iqiniso eligcweleyo amalungelo abantu angakhangelwanga lapha kwelakithi yiwaphi ngoba siyakhangela sinazele ukuthi kona kwesi sikhathi sifuna ukwethesa amacala emuntini ongenacala langkhona iZimbabwe isitshengisele ukubana iyilizwe elifuna ukubana ngabe kuthiwa kona abantu bonke baphila ngokuthula njalo kuhlonishwe umthetho wethu pho-ke into abakhala ngayo yiphi kahle kahle ngoba mina kangisayiqonda ukuthi yiphi.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla le-ZANU-PF sixoxela ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
Akumangalisi lokho kwenziwe inhlanganiso ze-Western World ufaka ama-sanctions la or ukuthi siqhubekisele phambili ama-sanctions la. Mbonani abantu abaningi kufanele bakuzwisise ukuthi sikhuluma kunje angithi kule ndaba esifana lokuthi esifana lolu daba luka-Itai Dzamara ongabonakaliyo olokhu wanyamalala sokuze kukwana sokukwana inyanga ezinenye ezithize kulokho edingwa kungazi ukuthi unga. Izinto ezinjengazona eziyizo izinto ezenza ukuthi umhlaba uqalise ukubuzisisa ukuthi abantu laba nxa sithi bona sebetshintshile batshengisa inguquko kuzenzo zabo. Batshengisa ukuthi they are reformists. Bakwenza ngaliphi ngoba ekugcineni abantu lokho benyamalala bengabonakala ukuthi kwenzakalani. Okutshengisa ukuthi into le ekhulunywa abantu ukuthi ayi-good governance ikhanya ngani iyahlupha le rule of law. So yiyo indaba enkulu eyenza ukuthi amazwe lawa aqhubeke engawatrust. So akumangalisi lokho kwenzakeleyo.
Ubona abe ZANU-PF ikakhulu yena uMgabe ubona lithatha njani leli nyathelo sibona ukuthi bekule mizamo eqhubekayo eyokuvuselela ubudlelwano phakathi kwe-EU leZimbabwe.
UMgabe iyamcaphula kakhulu le nto njengoba umbone Livin ekhuluma nama-politicians lakade evakatshela we-America State House ukuthi ukhulume wathini ukubeke kwabasobala kuye kubo bonke ukuthi ubuhlungu ngento eyenzakalayo ubuhlungu ngendlela aphathwa ngayo ngoba ubezitshela ukuthi iminyaka yonke le usebenzela ama-interest abantu be-West esenza konke ade kwenza esebenzela ama-interest abantu be-West ukuthi amazwe lawa e-West suddenly azwakale esehlamukile esemjezisa ngale ndlela kumzisa ubuhlungu ngibona ngazandla kathi singabe sisebenze lokho abakwenzileyo ngaso kathokozi into le iyamcaphula kakhulu yiyo vele into eyenzakalayo ngibona ngazani futhi into enjengale lanxa kulisibuyisinqumo abasithethiwe abantu laba ezingathi ngesilungu phecelezi a matter of principle. Uhlupho abazahlangana nalo ukuthi ngesilungu singathi it emboldens uMgabe akumenzi aguqule izenzo zakhe njalo azihlolisisise ukuthi yena ungumuntu oyisima kanjani kuyamqinisa kumenza aqinise into zakhe zonke azenzayo njalo umbonile kade khuluma indlela akhulume ngayo African Union umuntu ongatshengisela ukutshintsha lo izenzo zakhe akuqukanga lo muntu.
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe sixoxela eSengilandi. Kunjalo nje uMongameli Mgabe izolo uhlanganele qula lamalunga edale lePhalamende eMelika lapho asole khona eMelika ngokumethesa izijeziso zenotho. Iphephandaba leThe Herald lithi equla leMelika leli likhulume ngodaba lukamnumzana iTaitsa Mara loMgabe olamalungelo oluntu kanye lombuso okhululekileyo eZimbabwe. UMgabe nawubikwa ethembise ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukudinga uZamara.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Sithanda ukulazisa ukuthi iStudio 7 iphakathi komsebenzi wokuguqula indlela elilakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsite yethu ethi voaindebele.com kudesktop la kumakhalekhukhwini. iStudio 7 izaqhubeka ililethela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele. Uhlangothi lwe-United Nations olubona ngenhlelo zabantwana olwe-UNICEF luthi ludinga izigidi ezedlula ezilikhulu lengxenye i-$155 million ekusiza abantwana abafika isigidi ababhekane lendlala, imikhuhlane lokuswelakala kwamanzi ahlanzekileyo emazweni angezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika ngenxa yendlala ekhona. Kubika uBenedict Nhlapo.
Inhlanganiso ye-UNICEF ithi isimo sendlala emazweni asezansi lempumalanga yezwekazi le-Afrika sidlisa abantwana imbuya ngoluthi kule mihlubulo omibili sebeyisigidi abantwana abadinga usizo lwesiphangiphangi kwezokudla, impilakahle lenhlelweni zemfundo. umcebisi wenhlanganiso ye-UNICEF unkosikazi Megan Gilligan uthe eZimbabwe lapho uhulumende asehle wabika ukuthi umangoye uselaleziko ebantwini abaphose bafike izigidi ezintathu 2.8 million kudingeka amadola izigidi ezilijumi lambili 12 million dollars ukuze kuvikelwe abantwana kule indlala.
So you have ongoing programs that are looking at cash to needy families, scaling up.
Inhlelo ezidinga uxhaso zigoqela ukuphiwa kwemuli ezilambayo imali, ukusiza ngamanzi ahlanzekileyo, ukuxhasa inhlelo zokudla okwakha imizimba nokwelatshwa kwemikhuhlane.
Ngokutsho kukahulumende weZimbabwe, ilizwe lidinga amadola edlula ibhiliyoni lengxenye 1.6 billion dollars ukunqanda uhlupho lwendlala elizweni jikelele. Unkosikazi Gilligan uthi kufuneka izigidi ezilikhulu lengxenye zamadola ukuze abantwana emazweni la bathole ukudla, bevikelwe emkhuhlaneni, belatshwe, bathole amanzi ahlanzekileyo lezinye indingeko.
We know the situation will get worse, so I think we have the evidence.
Siyakwazi ukuthi lesi simo sizakuba sibi ngamandla. Sesilobufakazi bokuthi lindlala isifake impilo yabantwana ebunzimeni obukhulu. Uhulumende basebenza gadalala ukulwisana nale indlala, kodwa sicela abapha usizo lwemali ukuthi labo baphe imali yenhlelo zokusiza abantwana ezikhona loba ukusungula lezo ezingakabi khona.
Uthi imali ifuneka ngesiphangiphangi kungakalahleki impilo zabantwana abaningi. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedictine Hlapho.
Amanye amalunga edale lePhalamende yakwele Botswana sekhuthaze uhulumende ukuthi ayekethise eminye imithetho ukuze abeZimbabwe benelise ukuthola amaphepha okusebenza ikakhulu emaplazini kanye lekwakheni okuyimisebenzi engakhwabithwa izizalwane zeBotswana. Kubika intatheli yethu uMartin Ngwenya.
Omele ibandla elibusayo edale lePhalamende kweBotswana umzana Paulsen Majaha nguye okhokhelela inkulumo ecela uhulumende weBotswana ukuthi akhanyelisise imithetho yokunikeza amaphepha ikakhulu kulabo abeZimbabwe. Umbono wakhe othole usekelo kwabanye bakhe uthi kumgceki ukuthi abeBotswana bakhwabithe imisebenzi emaplazini kanye leyokwakha kukanti abeZimbabwe bona abakhethi. UMajaha uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende wakhe aphe amaphepha kwabeZimbabwe ukuze basebenze bekhululekile njalo okusemthethweni. Umphathintambo wogatsha olokunikeza amaphepha ohlala kanye lokusebenza kweBotswana ubike ukuba uzalukhanyela lolu daba aphendukise impendulo edale lePhalamende. Okwakhathesi eleBotswana liyala ukunikeza amaphepha kwabavela phandle lisithi imisebenzi emaplazini leyokwakha igcinelwe izizalwane zayo. Kodwa inyathela likahulumende lithokozisa abanye abeZimbabwe abafana lo mnumzana Somandla Mpofu.
Into ekhona ebonakalayo ukuthi ukuze labo abasedinga imisebenzi emaplazini kanye la kwezinye indawo ezifana lalezo bengabe illegal elizweni kuba ngcono ukuthi uhulumende abaphe ama permits because kuba le control njalo kuyavikela kakhulu bona abantu kuye kuvikele lo uhulumende.
Njalo uthi kunganceda uhulumende weBotswana olahlelwa imali eningi ebisela abangalamaphepha beZimbabwe emuva njalo ekhala ngokudalwa kwamacala.
Ngoba angaze abadeporte akusizi ngenxa yokuthi bayaphinda bephenduke futhi kade laleyo msebenzi ababeyisebenza iyabilokhu khona ingathathwanga ngama-locals. So okungcono yikhonokho ukuthi belungiselwe amaphepha babe semthethweni ukuze bebe monitored ukuthi benzani elizwe bengadala amacala.
Ekuhlaleni kwedale elifanayo abeZimbabwe bangconywe ngokusebenza ngobunono nangokuthembeka noma nje bebhekane lomumo onzima ekhaya. Umnumzana Chris Machazi uthi akumangalisi ukuthi idale leBotswana lingcome indlela izizalwane zeZimbabwe ezisebenza ngayo.
Akumangalisi, ungathola lapho esihamba khona athina amaZimbabwe sisebenza ngobunono obukhulu and umsebenzi wethu uyabukeka indawo zonke nje.
AbeZimbabwe abaningi batholakala kuhlangothi yemisebenzi echeneyo njalo endaweni eziningi bayadingakala ukudlula izizalwane zeBotswana ngenxa yokwaziwa njengabantu abasebenza njengoJack Benjamin kugwalo oludumileyo luka-Animal Farm. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisakabonga leBotswana.
kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhla sixoxa lomnumzana Victor Mubaya ofundisa ulimi lwesiNgisi kwele China. UMubaya wazalelwa koBulawayo wayahlala eHarare lapho adlalela khona amaqembu enguqu abalisa iBed Ramblers leCapes United. Wake wadlalela njalo iqembu lelizwe lama-under 18. Wafundela ukuba ngomanjinela eZimbabwe engakasuki kulelo lizwe elubhekise eCanada. Asizweni ixoxa loGibbs Dube.
Ngaqeda i-apprenticeship yami ngake ngasebenza mbijana, ngagcina sengu-training officer wama-apprentice eHarare, Mashonaland province. So kwaba lithuba lokuthi ngiphume ngaphandle ngaya e-United States khona ngapha e-DC. Ngastarta i-application development kumbe elingayithi computer programming. So got a degree there. Then kwaba lelinye ithuba eCanada, ngaya e-University Canada, lapho engaphuma khona degree in international business, lenye e-marketing. Ngiqeda khonapho then ngabe senze teaching program. So yikho ekwayenza ngigcine sengifundisa e-university yonaleyo e-Canada. Ngifundisa i-communication business kumbe ama-computer ne-English as a second language. Lokho yikho kwayenza kube lelinye ithuba ukuthi ngibuye lapha e-China, lapho engifundisa khona otitshala besikhiwa bangama-China bona, but ukuthi i-China basaqalisa phela ukufundisa isikhiwa njengoba likwazi ukuthi babefundisa yonke into babefundisa ngesi-China. So sebefuna umntwana wonke afunde isilungu. So mina labanye bami silapha ukuncedisa uhulumende we-China ukulungisa esingathi i-curriculum yokufundisa abantwana isilungu.
Kunzima kanganani ukuthi ufundise abantu bakwele China isilungu?
Ya, kunzima, but nxa ungumuntu ohlakaniphileyo njengami athi uyabona isiNdebele ngiyazama, isiShona ngiyakhuluma, isikhiwa sakhona ngiyakhuluma. So nxa ngizama ukufundisa abantwana isikhiwa bona bengebesiChina, kusho ukuthi lami sengifunda phe, sokumele ngifunde isiChina sakhona phe. So ya, we slowly coming up.
Singathi-ke okwakwenza ugcina usenza konke lokhu kungabe kuyini?
Ikuthi ngazalwa ngingumuntu othanda ukufundisa abanye abantu. Anti yabona mina newethu, mina ngafunda ukuba ngumakanika, mechanical engineering, but ngagcina sengumuntu.
Lo bekungumnumzana Victor Mubaya, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele China, obekhuluma ecingweni loGibbs Dube weStudio 7. Edabeni esanda luthola, ibandla le-People's Democratic Party lithi unobhala walobona ngezomvikela eMathebeleland South, umnumzana Elliot Shelton, uthunjiwe namhla ngabantu abangaziwayo eGwanda. Unobhala jikelele waleli bandla, umnumzana Gordon Moyo, utshele iStudio 7 ukuthi u-Elliot uthunjwe ngamadoda ebetshayela imota engelanombolo. Kunjalo nje amapholisa athi lokhe ehlolisisa udaba lokufunyanwa kwesidumbu endizamchineni yakwele Melika egcekeni leHarare International Airport. Indizamchina le ibikwa ibithwele amaqubaquba emali yebhanga elikhulu leReserve Bank of South Africa ilubhekise khona le kwele South Africa. Okwamanje ngilifake kancane ezandleni zikaChris Gande esethulele uhlelo liphuma le ndaba lishone le ndaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, mthwazi omuhle welamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba lishona le ndaba. Lamhlanje ke sixoxa lomnumzana Isaac Mpofu, umlobi olodumo njalo eyingcwethi kwezokufunda. Kala baba, ngiyalamukela kuhlelo.
Siyabonga baba.
Ye, ungasitshela baba ukuthi ubona njani uhlelo lolu oluthiwa iSTEM lolu okuthiwa khona lujonge ukuthuthukisa ukufunda kweze science, maths, technology lokunye okunjalo. Ukubona njani?
Kukhanya ngathi nxa sikhuluma nje ngomhlaba walamhla baba bathi bona emhlabeni walamhla intuthuko yeyeme ku science le maths yikho phose izizwe zonke zikakathekisa iscience le maths bathi kayifundiswe ngokukhuthala ezikolweni khona abantwana bezaba lalo ulwazi khona bezaba lengqondo evulekileyo bese kuthiwa ke iscience le maths izona nsika umntwana aba amele abe lakho ukuze edlulele phambili ngaphezulu kuka O level enye ngakutsho nje baba ukuthi kuhle ukuthi njengelizwe sihambe kanye kanye lamanye amazwe sihambe kanye kanye lomhlaba wonke nxa lati lokuyana singakuthatha sikuqinise kungaba kuhle kodwa ke ngibona ngathi esifanele sikuqinise kakhulukazi ngababalisi babe khona ababalisi abazazibalisa lezo zifundo ngemfanelo
nxa manje sesingakhangela amanye ama subjects la angayisiwo science maths le technology kawasoze asilele na
akakufanelanga asilele baba umuntu ofudileyo kufanele ukuthi akutsho ukuthi ukufundisa iscience le maths sekuzayekethiswa lezi ezinye izifundo kazifundiswe lazo baba umehluko nje ukuthi iscience le maths zingathi zijile zinzima kodwa ke lezi ezinye lazo mbona zikakathekile kakhulu
manje ke nxa sesiza tibona abayafunda ama sciences bona bengabhadali labo abathanda okungayisiyo science le maths ke
bathi bona indlela yokukhuthaza ukufunda iscience le maths abantu bazabona ukuthi hayi nxa ngisiyafunda lezi yani izifundo angizukubhadala ngizafunda nje abantu ke bese bezinikela ngamandla ekufundeni lezo zifundo abanye bathi bona yebo kambe kodwa ke lezi ezinye izifundo sezizagubeka phela bakubona bangathi bayasola iscience le maths kayikhuthazwe ikhuthazwe kakhulu kodwa ke kasingathiyi emuva lezi ezinye izifundo
Hayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalalela.
Siyabonga baba. Sibongile kakhulu indaba enkulu themba ukuthi abantu bazabe bekhulumisana ngayo bedinga lamaqhinga ukuthi yenziwe ngcono. Siyabonga.
Hayi lati sibongile.
Yebo baba.
Lo ke bekungumnumzana Isaac Mpofu umlobi njalo eyingcwethi kwezokufunda.
Siyabonga Jahelidala. Okwamanje sizweni yezemidlalo uJoseph Njanje khuluma ngomqeqeshi weHighlanders ofike izolo.
UAkbe uphiwe umlando wokuba anqobe kumidlalo yesithupha phakathi kwemidlalo yelithumi yokuqala kwesizini. Njalo inkokheli yeqembu ithi izathokoza nxa ingaqeda lonyaka iqembu leBhozo lihlezi kwindawo yesine loba phezu kwalapho engalaneni yemiklomelo. Ngomnyaka ozayo lo mqeqeshi oyisizalwane zelizwe laseHolland ukhangelele ukuba aphakamise isicoco seligi njengoba kuyabe sekungumnyaka wakhe wesibili eziphethe esidukwini njalo yisebele thuba lokuzidingela abadlali abadlala ngendlela efunwa nguye. Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo yesanda kufika kobulawayo ngolwesibili yemini u-Akbe uthe uyathokoza ukuba useze waphumelela ukuzoqala umsebenzi kuqembu leBhoso.
I'm very happy to hear because I was very excited to start it to get my work. Highlanders is a big club.
Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha ukuzoqala umsebenzi njalo ngiyakholwa ukuba iqembu leHighlanders liqembu elikhulu okumele lincintise ukuphakamisa isicoco seligi. Yikho ke ngithembisa ukuba leli qembu lizadlala ngendlela ebukekayo.
Kuthethe isikhathi eside ukuze u-Akbe azoqala umsebenzi kuqembu leHighlanders loba nje kwazakala nyakenye ukuba nguye osengumqeqeshi waleli qembu. U-Akbe uzasebenza ndawonye lo-Amini Somapiri ongumsekeli wakhe kanye lo-Cosmas Zulu yena ongumcebisi wakhe aphinde njalo abe ngumqeqeshi wabo nozinti. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanje.
Ayihlukane mthokazi walivalelisayo nguNtungameli Nkomo lilale.